Bele. Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngolesihlanu umhlaka 15 lwezi 2019 uPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Umthetho lowo mubi ukwendlula iphosa ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi nginjengemember of parliament nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani.
Umongameli Emmerson Mnangagwa usayinayo ebhasisa umthetho owe-Maintenance of Peace and Order Act MOPA kodwa usolwa ngababandla eliphikisayo labenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu.
Inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa kuloko kwamukela lokungamukeli utentayibithi inkulu kakhulu kulalokho. Ilizwe liqedwe yibusela, liqedwe yibugebengu. Ukubona kwami kube yindlela yabo yokubalekela ubugebengu obuchaywa ngamaripoti lawo.
Amalunga ekomiti ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende yaweZANU-PF athi akayemukeli uMnumzana Tentayibithi njengomgcini sihlalo wabo njengoba abebandla lakhe le-MDC bengemungeli umongameli Emmerson Mnangagwa njengomkhokheli welizwe. Kuthi-ke kuwoza Friday livikisi leqembu le-Insiza Express Band elicula umdumo wechibilika abanye besithi bebiza yirumba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa usesayine umthetho we-Maintenance of Peace and Order Act MOPA ukuze uqale ukusebenza kulandela ukupasiswa kwawo edalela ePhalamende. Umthetho we-MOPA uzathatha indawo yomthetho we-Public Order and Security Act PORSA wona owesulwe nguhulumende ngoba ubusolwa ngabaningi besithi wephula amalungelo oluntu. Kodwa ezinye iingcweti kwezemithetho labebandla eliphikisayo le-MTC bathi umthetho omutsha lo mubi kakhulu ukwedlula owePhosa ngoba upha amapholisa amandla aphindiweyo okwalela abantu ukwenza imihlangano. Umeli wenkulumane edalela ePhalamende njalo elilunga le-MDC uMnumzana Kucacaphulu yena olilunga lekomiti yedalela ePhalamende ebona ngezemithetho uthi bayawusola kakhulu umthetho omutsha lo ngoba usuvimba la malunga edalela ePhalamende ukwenza imihlangano ebevunyelwa yiphosa.
Mina ngibona ngazani umthetho lowo mubi ukwedlula iphosa ngenxa yokuthi iphosa ibivumela ukuthi nginjengemember of parliament nxa ngifuna ukuyakuzwa abantu ukuthi bathini kumbe befuna ukuthi ngizokhuluma labo bangibize bangibuze ukuthi ngicabangani njalo bangitshela ukuthi bafisani. Ngaphansi kwemopa angivunyelwa ukukhuluma labantu kuconstitution yami ngingathiwanga imvumo ngamapholisa. Siwubona ungumthetho omubi kakhulu. Abantu kathesi balambile babulawa yindlala kulobumenemene lezingundengunde kubompilo ngale abantu kwabaqhatshwa. Nxa kunjalo abantu kumele bavunyelwe ukuthi baphume bangene esitritini babhale bakhulume santando besitsho ukuthi okungabajabulisiyo kuyini njalo besitsho ukuthi uhulumende usebenza kuhle kumbe kasebenzi kuhle njalo bechothoza nxa kuyikuthi bafuna ukuchothoza uMP bafuna ukuchothoza ukhansela babe namandla okuthi babe nenkululeko yokuthi bangene esitritini bachothoze. Umthetho lowo ulapha ukuthi uvale abantu umlomo ukuthi bangakhulumi. Okhulumayo ukuthiwa uyathathwa abotshwa avalelwe ejele.
Kodwa abanye bangabuza babaphulu ukuthi lizakhonona kanjani njenge-MDC lina lalikhona kukhomithi ekhangelane lezemithetho lawuvumela njalo upasiswa lumthetho edalela ePhalamende.
Okwakuqala babe bephambanisa kuthi bengaqedisisi bengazwisisi ngoba ikhomithi kayisiyo epasisa umthetho. Ikhomithi kayilawo amandla okupasisa umthetho. Ikukhona ekwenzayo ukuletha ibhili ebantwini ibatshela ukuthi umthetho uthini. Kodwa abapasisa umthetho yindlu yonke igcwele omunye lomunye evotela lokho akukholwayo. Bakhona ke abaningi okuyibo abavotelwa ukuthi umthetho lo ocindezela abantu yiwo abawufunayo ngoba abafuni ukuthi abantu bakhulume. ume bese kusiba labanye abavotela ukuthi umthetho lo umuvi uhamba ekhangela uzathola ukuthi kwavotwa nxa ufuna ukukhangela uyahamba ekhangela ukuthi MP wakho wavota esithini mina angisuye MP wavotela khona lokho njalo ngizaqhubeka ngesitsho ukuthi ngumthetho omubi ozafuna ukukhishwa ulungisiswe
Umnumzana kucacaphulo ngumeli wenkulumane edalela eParliamente njalo elilunga le MDC limuzwe ixoka lapho icingweni lontungameli inkomo owe Studio 7 ekhona ngale engakobulawayo Untungameli uthi niphinde waxoxa njalo lelunga lezano PF umnumzana believe Gawule yena othi ukuguqulwa kweposa kuveza sobala ukuthi uhulumende uzimisele ukwesola yonke imithetho emibi
Akula lizwe lingalamthetho yakhe. Elizwe lemthetho emelivikile. Esakubonayo lapha ngabo January abantu bedinza ama properties lani. Kumele ikhulumende izame ukuvikela abantu ivikele lempahla zabantu. Ngokundalo imthetho enjengayo leyo iyabifanele mntungameni ibe khona.
Kodwa abanye bathi akulamahluko phakathi komthetho lo lephosa yonke iyacindezela yephula amalungelo.
Iposa yayimbi kakhulu ntungameli. Akula nto yayimbi njengeposa. Iposa yayimbi kakhulu. Singabe siyilinganisa imithetho le leposa ngoba kususwa yona iposa sokufakwa imithetho efanele abantu. Yani iposa ingafanelanga abantu leyani imithetho enjani.
Ngezinye indlela awubona amapolisa esebenzisa lumthetho ukuhlukuluza abantu ngendlela abesebenzisa ngayo iposa.
Ntungameli ngaphansi kombuso kaMnangagwa. Akula police eliza hlukuluza umuntu. Ngakwezomba ngazo kumbelani konke okunye ukutshenjela akula ngokunjalo vele izinto kodwa umthetho uyamile ubanjwe njengomthetho ngaphansi kombuso kaMnangagwa kodwa ukuthi amapolisa ahlukumeza abantu ngemithetho eminye ethize akusoze kutholakale khonoko
umnumzana believe Gawule lilunga lebandla lezano PF uxoxele ntungameli inkomo la ekobulawayo direct from Washington Ikomiti yedalela eParliamente ebona ngokusetshenziswa kwemali kaHulumende iPublic Accounts Committee namhla yehluleke ukuhluza udaba lwenkampani yeSakunda Holdings ngoba amalunga ezano PF ayale kuphatheka kuhlelo lolu esithi akasananzi umgcinisilelo wali committee umnumzana Thandayi Biti olilunga le MDC ngoba ibandla lakhe lisala ukunanza umnumzana Emerson Mnangagwa njengomongameli welizwe Ikomiti kabithi le ibize iziphathamandla zeSakunda ukuthi ziyachazisela ukuthi amabhiliyoni amahlanu amadola akwelemelika okuyimali eyayiphiwa le inkampani eyaphiwa le inkampani yiReserve Bank of Zimbabwe ngomnyaka ka-2017 zayisebenzisa ngayiphi indlela lokuthi vele zayiphiwa njani libhanga elikhulu lelizwe ngaphandle kwemvumo yedalela eParliamente kodwa akusenzakalanga lokho ngoba amalunga ebandla lezano PF ethe njengoba iMDC ingananzi uMnangagwa lawo akasamnanzi uBiti njengomgcini sihlalo wekomiti le. Okukhanya kucunule abezano PF laba ikuthi amalunga eMDC ayalile ukuya edalela eParliamente izolo ngesikhathi umphathintambo wezemali esethula uluhlu lwendleko kahulumende ibhajethi yomnyaka ozayo ngoba uMnangagwa ube khona kodwa ingcwethi kwezombusazwe umnumzana efidlela ncube uthi amalunga ezanu PF la akhanya ezama nje ukuvala imisebenzi yenkohlakalo etheswa inkampani yeSakunda yona elobudlelwane laleli bandla
benzeka kakhulu udaba lokutshontshwa kwezimali inkohlakalo ekhona phakathi kwelizwe ayisiyo nto yokudlala ukuthi usungayihlanganisa uloko kwamukela lokungamukeli uTendai Biti inkulu kakhulu kulalokho ilizwe liqedwe ibusela liqedwe ubugebengu ubona kwami kube indlela yabo yokubalekela ubugebengu obuchaywa ama report lawo aweParliamente bakhetha ukucasha ngemva komunwe ngento engasebenziyo nje
abezana uPF laba bengaqhubeka bengayi ngitsho la kwamanye amakomiti angayisiyo le ekhokhelwa ngubiti kuyabe so kusijoni ke khonapho ncube ngoba kuyabe kungasela lutho lwenzakalayo edalela eParliamente
yebo kuyabe sokusisho ukuthi sekudlalwa nje eParliamente okuzabe kusisho ukuthi ivoti lika 2018 yasebenza abantu kuzabe sokudlalwa ngabo kungasazuzakali lutho ngoba phela lokho okwenzakale parliamentary committee, accounts committee, public accounts committee. Kuse ngachithekela wo wonke ama portfolio committee aphethwe ngabantu be MDC kumbe ngathi opposition. Kubuye kuchithekele kwamanye njalo aphethwe ngabezani PF. Kuthi parliament ingasasebenzi lutho kuze kuyefika ku 2023. Kumele ke into yona leqathelisiswe kwazakale kubonakale ukuthi abantu abavotelwa kumele bayisebenze umsebenzi wokuphika ngabantu balwe nenkohlakalo bayachaya imithetho evikela amalungelo abantu bakhulise imkhonomo ukhatha abantu baphile ngendlela efaneleyo hayi ukuyakulwa izimpi zabantwana njengalokho esikubone kusenzeka ku public accounts committee
emthethweni ncube i-committee kabiti le ivunyelwe yini ukuhambisa loludaba emthethwandaba kumbe okwepharlamende kuphelela eparlamende
okwepharlamende ngendlela yangakhona silalokho sithi separation of powers ukuhlukaniswa kwamandla abepharlamende lawabe executive lawamacourt inkantolo kayingeneli emsebenzini yepharlamende ngaphandle kokuthi yona iparlamende icommittee kumbe iparlamende sihambise udaba oluthile enkantolo
umnumzana efidlela ncube ucubungula ezombusazwe uxoxe lentungameli inkomo ekobulawayo Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 6175, la ku 7255 ekseni kusukela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 sitholakala ku 909 medium wave, la ku shortwave 4930 13860. La ku 15460 kHz. Ku live talks tholakala ku shortwave ku 4930 13860 la ku 15460 kHz. Kusukela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama. Uzulu weZimbabwe uthi impilo isinzima ngamandla phansi wombuso kaMongameli Emmerson Mnangagwa kule kamuyi umnumzana Robert Mugabe njengoba intengo yempahla iqhubeka iqonga mihla ngemihla kuthi le mali lokhe ingatholakali emabhanga njalo isehla isisindo uGibson Bebe usethulela loludaba ngokugcweleyo
So iminyaka emibili lokho wangumongameli umnumzana Robert Mugabe wakhishwa esikhundleni kodwa abantu beZimbabwe bathi waludeza olulenkume ngokuvumela umnumzana Emmerson Mnangagwa angene embusweni ngolwezi ngomnyaka ka 2017 lokhu kubangelwa indlela isimo somnotho esibathwalise amagapha avuzayo nango phela abasenelisi ukuthenga ukudla okufana lesinkwa impupho amafutha lesepa yokugeza lokunye uphenyo lwezwe ngabe Studio 7 luveza ukuba isinkwa esasithengwa ngedola ngesikhathi sikaMgabe sesingamadola alithumi lanhlanu kuthi impuphu yayingamadola amane isingamajuma ayisithupha unkosikazi Grace Mpofisa kamuseharare uthi xa uqathaniswa inguquko yabakhona ngohulumende womanyano ngomnyaka ka-2009 lika-2017 kulo mehluko omkhulu
singakhangela ngesikhathi zasebenzisa o-2000 safika ku-2008 sase singani siyabona abona khona izinto zazivele ezinzima sasisizwa abazali bethu besithi hey akula mali akula kudla kulani kwakuvele kunzima kodwa kuze kungene i-inclusive government laphana kwaba ngani kungcono so normally thina ngase sikukompare sithi ha uMgabe wayengcono but sebesikhangela that period e-inclusive government ikho lapho kwakungani khona izinto zingcono ngoba babencedisana
lokhu kusekelwe ngumnumzana John Ncube othi uhulumeni kaMnangagwa wehluleka khona ukunakekela izisebenzi zakhe
ngesikhathi sikaMgabe kwezomnotho welizwe ngizakhuluma kakhulu ngikhayele labo abasebenzela uhulumende abasithi ngama-civil servants sithe sikhula thina abazali bethu bebekhushinwa nguhulumende nxa kungaba le inflation uhulumende bezama imizamo ukuthi ancedise abantu abamsebenzelayo kodwa kathesi sikhayele ukuthi i-economy inje imbi inje uhulumende akulanto ayenzayo ukuncedisa ama-civil servants ama-salaries lonke eme-one ndawo
kodwa omunye umbalisi unkosikazi Thembeni Dube uthi umgabe wayengcono kakhulu kulo Mnangagwa ngoba wayesithi nxa kungabanzima ikhulume labosomabhizimusi
mina ngokunanzelela kwami ngibona ukuthi khona hayi umgabe ubengcono kakhulu kulo Mnangagwa in every aspect khanyela kathesi ama-prizes akhwele nge-more than 2000% cooking oil ngo-2017 ibiyi-$2.85 kathesi iyi-$60 i-2 liters impuphu i-5 kg ibiyi-$3 kathesi iyi-$40 i-5 kg ama-prize akhwele kakhulu and then is just a quiet leader. Uthule akakhomenti, kakhulumi lutho, kumbe ukuthi azwakale ukuthi kanti yena vele umi ngaphi ngento lezi ezenzakalayo akakhulumi. So vele hayi umgaba wengcono in every aspect.
Kodwa umnumzana Tafazwa Sibindi uthi indiwo yaseZimbabwe zabangela yibo bobabili umgaba loMnangagwa, ngakho-ke kunzima ukuthi uMnangagwa azilungisise.
Ukubuya kukaMnangagwa nginembusweni kulethe ubunzima obukhulu kakhulu kuZulu weZimbabwe, ikakhulu inotho yethu sananzelela ukuthi isiqhubekele phambili isiwa okwesekubangele ukuthi intengo yinto yonke nje elizweni qonge kakhulu ukuthi uZulu engasenelisi ukuthi athenge lutho ezitolo.
Umnumzana Mabutho Moyo, ilunga leZANU-PF, uphambana labanye esithi kumele abantu beZimbabwe babekezele ngoba imizamo yokuvuselela umnotho ingaba buhlungu okwakhathesi, kodwa kwelizayo izanceda.
Yebo, isimo somnotho lemizamo efakwa ngobaba uMnangagwa khathesi hayi imizamo emihle sibili, imizamo elekusasa, asomzamo yokujabulisa abantu khathesi ukuthi eziswini bebe besuthi kodwa kusasa kungelanto ezaphuma. Lokho siyakubonga sibili ngoba watsho engena wathi indlela esesiyithatha izaba lobuhlungu, izaba lobuhlungu, kodwa ngemva kobuhlungu kuzaba lempila kahle. So yikho lapho esikhona kathesi sesebuhlungwini, but hayi sesilanda emaphethelweni. Akufani lesikhathi kusabusa ubaba uMgabe owayengafuni ukuthi ezwa abantu becomplaina, wayevela thatha ama shortcuts ambambathe kungani into ziyahamba khona into zingahambi.
Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube usephumele uhlelo lwe Transitional Stabilization Program TSP athi luzanceda ukuvuselela umnotho eminyakeni emlutshwane elandelayo. Ingcwethi zezenotho zithi kuzakuba nzima ukuthi lolu hlelo lulethe inguquko ngoba imali yelizwe iqhubeka isehla isindo ngesiqubo esesabekayo ngemva kwenyathelo lokuma ukusebenzisa idola leMelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nguGibson Pepe.
Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela osokwenzakele eminyakeni emibili edluleyo lokho ekwakhutshwayo embusweni owayengumongameli uMoyi uMnumzana Robert Mugabe ngabebutho, kufakwa umongameli Emmerson Mnangagwa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001202465038 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Singakaye esigabeni sethu esilandelayo, wothi sikhangele eza kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Mohamed Abdullah Mohamed wela kwele Somalia ugqibe uhambo lwakhe lwensuku ezine kwele Kenya lamhlanje. Ekhona ngale uthole ithuba lokukhulumisana lezi zalwane zelizwe lakhe esezihlala esigodlweni salelo lizwe iNairobi, ezichasisela ngobunzima obubhekane lohulumende wakhe ikakhulu obuvela emazweni ama-Arab. Samukele ngenjabulo enkulu isinqumo somthethandaba waphezulu wakwele Botswana sokuthi uhulumende aqhubekele phambili enguye ubona ngokwabelwa kwabaphila legciwane lengculaza amaphilisi lemithi yokuvimba kumemetheka kwegciwane emzimbeni eyama-ARVs. Abasakhulayo bakobulawayo babe lomhlangano lenkonkele yezombusazwe abayivotela ngokhetho lwanyakenye besithi kumele igcwalise izithembiso ezayenzayo lapho ikhankasela ukuthola usekelo lwabo. Udaba olukhulu oluphume kulomhlangano ngelokulwisana lodubo osolubhahile eZimbabwe olwenkohlakalo. Ubathabile Masuku usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Inkokheli yezombusazwe yakobulawayo ivume ukuhlangana labatsha lamhla ngenjongo yokuhlaziya ukubona ukuba inkokheli le isisebenze okunganani ekugcwaliseni eyakuthembisayo. Unkosikazi Marilyn Sibanda, okhangela ngezomthetho kunhlanganiso ye-Transparency International Zimbabwe, uthi bakhangelele ukulimukisa abantu ukuba babekwazi ukuthi yini inkohlakalo lokuthi iphathwa njani nxa ithe yabonakala.
Sikhangelele ukukhaliphisa abantu ukuthi bebekwazi ukuthi kuyini ubugwelegwele. Ugwelegwele buripotwa ngaphi? Singalwisana njani lobu gwelegwele? Bebekwazi ukuthi vele ubugwelegwele kuyini i-corruption.
Umnumzana Ntando Moyo oweqembu lokulibazisa uZulu ele uMahlekisa Comedian uthi njengobulawayo bebekhangela ukuthi yikuphi inkokheli esezikwenzile kulokho abakuthembisayo ngesikhathi sokhetho.
Uhlelo lwethu lolu olweshared accountability esingathi thina ikuziqoqa njalo ukuthatha isitokhu
sokuthi njengabantu bakobulawayo sikhangele ukuthi inkokheli zethu ziyasenzela yini lokho ezathi zisenzela khona kukhetho, ikanti njalo thina njengozulu kabulawayo senzani ekusizeni ukuthi inhlelo zokuqhubela phambili ubulawayo ziqhubekele phambili. Ngokubani izikhathini eziningi senanzelela ukuthi abantu bayasola inkokheli, ikanti lati silomlando wokudlala njengezakhamizi ekubeni inhlelo zakobulawayo ziqhubekele phambili.
Omunye wabasakhulayo unkosazana Nomsa Dube uthi lamhla bathole ithuba elihle lokuxoxisana lenkokheli yakobulawayo.
Siyabonga ithuba esiliphiwe ukuthi sixoxisane labo MP bethu kanye lamakhansela. Namuhla sibabuzisile ukuthi okubambekayo okwama-youth asebekwenzile kuyini, ngoba sithona sisizwa ukuthi kule fund yama-youth kodwa thina asiyitholi. Siyabhala ama-project proposal kodwa futhi asikaze sithole impendulo evela phezulu. Asisakwazi ukuthi i-corruption eyenzakalayo yini, ngoba lokhu abakuthembisayo asikuboni kufezeka.
Omunye wabakhulume emhlanganweni lo umeli wenkulumane edalele parliamente engowe MDC umnumzana Kucaca Phulu uthi izikhalazo zabatsha zemisebenzi bazizwile.
Abantu abasha bengisebenza labo kakhulu umnyaka wonke lo. Into eqhathekileyo singase sikhulume impilo yabantu abasha ikubana kumele sibatholele imisebenzi. Ungakhangela kubhajethi le khona ibi week kakhulu ekukhulumeni ngokuthi bacreate imisebenzi emingaki, njalo bakhangelele ukuthi bazacreate imisebenzi emingaki. Kubonga ukuthi wasesikhangelele i-empowerment le-job creation. That's not enough. We want ukuthi sibe lama numbers le-plan yokuthi sifuna ukucreate imisebenzi emingaki, ngoba basically abantu bonke abasha abasenkulumane about 90% of the abasebenzi inye into engekhoyo akula ma-youth center lapho abangadlala khona bashowcase i-art yabo.
Inhlanganiso ezehlukeneyo bezihlanganise intsha yakobulawayo lenkokheli zabo ukuthi baxoxisane lapho inkokheli bezibuzwa ukuba sezenzeni ezigabeni zazo. Kube lithuba elihle kwabatsha ngoba benelise ukukhalaza ukuba sebefuna izithelo ezibambekayo kunkokheli, njalo udubo lwenkohlakalo lungaqhubeki. Ngimele iStudio 7 yakobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Uhlelo Woza Friday kuliviki sileqembu elizibiza ngegama lokuthi Insiza Express Band elicula umdumo wechibilika, abanye abawuthi yirumba, becula bese silabuso. Asizweni uEzra Jesus Banda ixoxa lo sikhutshiwe Dube omele leli qembu.
Imfilabuso yazakala kakhulu ngomculi owayedume kakhulu uMuyi uMarcus Banda. Usikhutshiwe Dube weqembu le-Insiza Express Band uthi uMuyi nguye wabathunukayo ukuthi balandele enyaweni zakhe, njalo uchaza ngegama laleli qembu ukuthi lavela ngani.
Gama legroupu salikhetha ngesiqinti esihlalakiso okuthiwa Insiza District, yikho lathi sathi Insiza Express Band. Kuzobuya i-album leyi ngeyokuqala esiyirekhodela onyaka okuthiwa Ukuzinakekela, okugoqela ingoma ezithi Ibhoso Yibhoso labo Vuka Ndoda.
Iziginci zenu zicacada kamnandi weDube. Awusitshele ngabanye bakho kuleli qembu le-Insiza Express.
Ma backings vocals ngincediswa ngu-Ivansi edlala yona i-lead guitar. Kuzokuthi uhlalani Ngwenya nguyodlala i-rhythm guitar, uNoel Joe Dube udlala i-sub-rhythm, uProgress Kheswa Ndlovu udlala i-bass guitar, uKosana Dube udlala ama-drums. Kuzokuthi uNtokozo nguyosigidelayo. Iqembu leli lisungulwe ngo-2011 kogodlwayo.
Hayi budoda, uyazizwa ukuthi zithini? Luhlelo Hoza, Hoza Friday's Lane Seas Express Band.
We'll be right back.
iqembu lithi lithakazelela izingoma zabanye abaculi bezimbabwe yikho nje livayindela kanje
kulo jazz marabini omarcos banda indolwane super sounds ochesi skuza yikho okwenza sagcina sesihlabela okwenza sakhetha umdumo lowo sabona ukuthi umakho njengoba sedlule emhlabeni ngcono sisale sivuselela thina njalo futhi umdumo lowo sasiwuzwisisa ngezwa abantu nje besemukela besithi hayi umculo wethu umnandi kakhulu njalo futhi ule meseji emqoka
uqakathekile kusinakekela impilo yakho nawe lomngane wakho
njengoba sithembayo isikhathi sedlule umangoye ungaphosayela ukugcina ubalaleli ngalesi sikhathi
cela usekelo kini lathi ukuze sithuthuke kwezomculo besikhangelele ukuthi kule inyanga ezayo uDisemba silontshe i-albhamu lethu sicela usizo lwenu ukuze litholakale i-albhamu leli kwindawo ezithiyethiyeneyo eflabhuzi lizathola idiski leli kosigida investment inamba zethu 0775 703 757 siyabonga
uqakathekile kusinake
ziyagijima ingoma zakhona ngumdumo wechebelika baba asokuchaya ithabathaba lokhu bengikwenza nginosikhutshiwe Dube omele insiza express band ibesikhotshise labo kuhlelo woza Hoza Friday, mpela sonto emnandikini lonke, igama lami ngu Ezra Jesus Banda.
Kwezemidlalo umqeqeshi weqembu lenguqwela Highlanders uHendrik Peter de Jong uthi engasuthiseka kakhulu nxa iqembu leli lingabuja imidlalo yalonaka lihlezi endaweni yethoba nembili engalaneni yemiklomelo esigabeni saphezulu eseCastle Lager Premier Soccer League. UJoseph Njanju usethulela lolu daba.
Iqembu leHighlanders lizadibana leqembu eliphethe isicoco seCastle Lager Premier Soccer League leFC Platinum kusasa enkundleni yemandaba. Njalo umqeqeshi weqembu leBosso uHendrik Peter de Jong utshele intatheli zindaba zemidlalo namhla ekuseni ukuba ukhangelele ukuba lomdlalo ube nzima kakhulu njengoba iqembu leFC Platinum lifuna ukuvikela isicoco seLeague. UDe Jong uqhubekele phambili wathi yonke imidlalo iqembu lakhe lizayidlala isoze ibe lula kodwa yena okumthokozisayo yikuba lokhu akuqhatshelwayo sowakwenelisa.
I'm happy when we finish as number 8. When we finish as number 8.
Kungangithokozisa ukuqeda imidlalo yalonyaka silezi endaweni yethumi lambili engalaneni yemklomelo. Ngoba mina iqiniso yokuba ngaqhashelwa ukuba ngihlenge iqembu ekugunyulweni kusigaba saphezulu. Okunye esenelise ukwenza njengeqembu yokuba abalandeli babuye ngokuningi enkundleni njalo lokhu siwenelise ngokudlala ibhola elijabulisa izibukeli.
Iqembu leHighlanders lizadlala leqembu leManchester Diamonds ngemva komdlalo walo lele FC Platinum kuthi kumidlalo yalo yokugcina lizadibana lele Bulawayo Chiefs kanye lele Chapungu. Kusenjalo iqembu leHighlanders lizabe lingela umgadli walo elimthembileyo uPrince Dube yena oyingxenye yeqembu lesizwe elaziwa kakhulu ngegama elithi Warriors lona elizadibana lele Botswana namhla ntambama emdlalweni womncintiswano we 2021 Africa Cup of Nations. Iqembu leli liza wala lilokhu lindawonye ngemva komdlalo wanamhla ntambama lilungiselela ukuyadlala lele Zambia ngolwesibili oluzayo kumncintiswano ofanayo. Iqembu lesine elikwisibaya sikagroup H ngele Algeria lona elibhaxakule le Zambia nge 5 kanya emdlalweni odlalwe namhla. Kweminye imidlalo yesigaba seCastle Lager Premier Soccer League ekhona kulimpela viki iqembu leTel 1 lizemukela ele Triangle United ngase Ascot. Iqembu leChicken indiza dibana lele Wange ngase Luveve. Iqembu leHerentals lizadibana lele Johannes Stars ngaseNational Sports Stadium kuthi iqembu lengezi Platinum Stars alizadlala leChapungu ngasePaupamp. Yonke le midlalo izadlalwa ngomgqibelo ukuthi ngensonto iqembu leManyika Diamonds lizemukela eleBulawayo Chiefs ngaseVengere. Iqembu leDynamos lizadlala leBlack Rhinos ngaseRuvaro. Iqembu leYada lizangqinana leCapes United ngaseNational Sports Stadium kuthi iqembu leZPC Kariba lizadlala leHarare City ngaseNyamunga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo nginguJoseph Njanji.
Asikethi sesidliwa ngumango yisesilivalelisa okwamanje. Olivalelisayo nguPraxedis Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.